voti qhakathekile kakhulu ngenxa yokuqala ilungelo labantu bonke baseZimbabwe abangaphezulu komnyaka we18 kubana bevote ke bekhetha uhulumende abamfunayo. Okwesibili, kuqakathekile ngeyokuba idiaspora yiyo encedisayo indaba emkhonweni weZimbabwe. Angeza ke lithi nxa kuyimali siyabafuna, nxa sokufanele ukuthi bekhethe uhulumende abamfunayo sithi kabakwanisi ukuvota. Okwesithathu, kusemthethweni weSADC le-African Union Protocol on Elections ukubana ke abantu ke abaselizweni labangaphandle bevunyelwe ukuvota. So yiyo sithi ngama-electoral best practices ngesingizi okufanele ke elandele.
Kodwa abezano bathi udubo olukhona ngolokuthi bona bafakelwa izijeziso ngamazwe afana laboMelika leBhilithane, ngokunjalo kabenelisi ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Hayi, kathesi into eqakathekile akufanelanga ukuthi kube indaba yokuthi abavunyelwe ukuyakhankasa noma abanye bayavunyelwa ngenxa yokubana ke abantu baseZimbabwe balelungelo ngamaZimbabweni. Uhulumende ulenkinga lamazwe akhona ngale, hayi khona ke labantu ke beZimbabwe. E-South Africa silama-sanctions ke ngendaba ye-South Africa, so kufanele ukuthi siye abantu be-South Africa bevunyelwe ukuvota, bonke abantu bayavunyelwe kubana be-South Africa. So angeza ke sathi umthetho uyatshintshwa ngendaba yokubana ke uhulumende kulungazwana kwakhe labanye ohulumende ukubana ke sincindezele abantu ilungelo labo lokuvota.
Ngaphandle kokukhuluma nje likhipha ama-statements phezu kodaba lokuthi abaphandle bavote lolu siziba, kukhona yini okunye elikwenzayo?
Ye, esikwenzayo kakhulu ukuba le engagement ngeke edlule esibhalele ke e-Southern African Development Commission ukubana ke sikhulumisane labo ngendaba ke yama-reforms, ikakhulu indaba ye-diaspora vote ekuyilo ilungelo lokuqala esikhangelele ukubana fanele iprotekthwe njalo silungisise kuma-reforms. Okwesibili, sibhalele Addis Ababa e-Ethiopia ku-African Union ukubana ke silungisise indaba yokubana ke kube lama-reforms ikakhulu ilungelo ke labantu basediaspora ukubana bebona. Lokhu sikwenza yikho ke kathe kufanele siye kuma-meeting esawayenza, singaphiwa ke amathuba yi-secretariat esilungisenele layo ukubana ke sibonane labe-SADC laba-African Union ngendaba yokubana ke kube lalawa ma-reforms ngenxa yokubana kithi sibone qakathekile ukubana ke bekhona ukubana ukhetho ke lungabi contested. Okokugcina njalo ke si-engeja ke lamanye ama-partners kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke thina njengamaZimbabweni salilungelo sokubana ke sisebenzise okusemthethweni okuhlanganisela ukutshengisela ke ukubana kube lokhetho ke olupheleleyo eZimbabwe.